Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu umhlazi ku 13 kwenkwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amandla okumanyana kukaZulu wesigaba semandebeleni afaka uhulumende ekhoneni aze abuyisele ihawu kubhakane le Joshua Mkhabuko Nkomo International Airport.
Ombono wami mbona ngani okwenze uhulumende wakhipha statement esekhuluma ukuthi banike contract or ngithi tender yokuthi kulungiswe isign e-airport outrage kumbe ngithi kuzonda kwabantu abakutshengiseleyo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ukunqoba kwalo kuma-by-elections asanda kwedlula kukhomba sobala ukuthi lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo.
Ngendlela abantwana beZimbabwe abahlupheka ngakhona okubangelwa libandla le-ZANU-PF, akulamuntu ozavotela ibandla le-ZANU-PF ngomnyaka ozayo. Ikho-ke lizanqoba
I-commission ebona ngezokhetho elizweni e-ZEC ithi ngemva kohlelo lokubhalisela ukuvota, abesifazane yibo abaningi abakuluhlu lolu elizweni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ukumanyana kukaZulu wesigaba semandebeleni afake uhulumende ekhoneni waze wabuyisela ihawu kubhakane le Joshua Mkhabuko Nkomo International Airport. Ibhakane elile hawu induku lomkhonto lethulwa kuleli gceke kuyona le iviki kwafakwa elinye elingelalutho. Lokhu kubangele ukuthi uZulu wesigaba semandebeleni avungame ngazwi linye enkundleni zokuxhumana kunye lasemphakathini okudale ukuthi uhulumende ahlehlele ngemva athi wayethula leli bhakane okwesikhatshana nje. Kwaqatshwa omunye ozabaza ibhakane elitsha elile hawu. Sixoxe lentatheli zindaba uzenzele Ndebele, njalo ongumqondisi wenhlanganiso yezindaba e-site, onguye owethula umfanekiso owatshengisa ibhakane elile hawu lisethulwa.
Ombono wami mbona ngani okwenze uhulumende wakhipha statement esekhuluma ukuthi banike icontract or ngithi tender yokuthi kulungiswe isign e-airport outrage kumbe ngithi kuzonda kwabantu abakutshengiseleyo, betshengisela ukuthi bananzelele ukuthi uhulumende weZimbabwe kabahloniphi especial abantu bangapha esiNdebeleni. Ngoba ungabala istatement lesiyana sivele nje asilangqondo, ngoba akula muntu ongathi yena ngemva kokuthi isign iliyane ehawu ibe khona for iminyaka phose 13 ebese sithi yena yayitemporali, so bazaphinda beyilungisa. So kuthi bakhipha isign etemporali baphinda bayireplace ngenye isign etemporali. So bekuyikundlela nje ukuthi bezame ukuvala ulaka abalubonileyo abantu betshengisela nje ukuthi abathabe ombabathabanga ngendlela abangahlonitshwanga ngayo ngohulumende weZimbabwe. Mbona ngani nje besizwa amanzi ngomuntu nje kade sizwa ukuthona komfule ukuthi ebone ukuthi kambe kuyini okunye angakwenza ewaya abantu ukuthi bazamphendula bethini. Kodwa ke hayi, uhulumende ukutholile lokho kade kufuna.
Manje ngokuzwa kwakho bathi bazabisela na lona lelana ihawu elalikhona kumbe sokuzafakwa okunye njalo ukuhambelana lalo ihawu?
Khonapho ke kuyahlupha ngoba abakaci ukuthi bazabuyiselani. Remember bathi bona sebenike itender ukuthi kudizayinwe eyinye isayini yona leyo. So singathola nje ukuthi sesilohlupho sebefakile umbuyane handa e-airport ya kubulawayo kumbe befake umongameli welizwe kwase kuthiwa e-airport si Emmerson Mnangagwa e-airport ngoba abantu laba kumele sibananzelele nje ukuthi bona inhloso yabo ikudiliza imbali yamandebele ukuthi nje kungabila anything amandebele aziqhenya ngayo ungazibuza ukuthi indaba kungayela mali kungela anything kungela sithombe zikamzilikazi kungela sithombe zikalobhengula o amanye amakhosi emathebeleni la ngapha indaba engekho emalini kodwa sijona sibona umbuyane handa sijona sibona iGreat Zimbabwe into ezinjalo so singamangala nje singaba lokungumbe sizathola sesibuyela futhi sesikhuluma ngendaba nale bebuye le enye isign engelani lokwenza ukabulawayo kumbe emathebeleni ngoba injongo yabo vele ikucitsha imbali yemathebeleni bazimisele bona ngishona nationalism
uzenzele Ndebele intatheli izindaba njalo engumqondisi wenhlanganiso yezindaba eyesite ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo abanye abagqugquzele ukubuyiselwa kwebhakane leli ngumkhokheli webandla leMRP umnumzana Mqondisi Moyo ngesizwe imbono yakhe ngalolu daba
Ngiyabonga baba Chris Gande labalaleli akusoqiniso ukuthi ihawu likhitshwe airport ngenxa yokuthi ubaba uJoshua Nkomo wayekhanye ngani ungumkhokheli omele amandebele iqiniso ukuthi ihawu likhitshiwe nje airport kuzinanzelelwa njalo kucitshwa imbali yamandebele uzakhumbula ukuthi ihawu lomkhonto lenduku kwaba yizo izikhali ezasetshenziswa ngamabutho kalobhengula lapho babesilwa laba mhlophe abamhlophe bephethe izigwagwagwa besebenzisa yonke imibhobho ababelayo ngaleso sikhathi amabutho kalobhengula esilwa evala ngebhetshu uzananzelela ukuthi silayo ibhekhi of lalaphansi silayo ibhekhi of gatade silayo ibhekhi of empandeni layo ibhekhi yasepupu zonke lezi kuyizimpi amabutho enkosi lobhengula alwa khona evikela ukuthi abamhlophe bengasithumbi besithathela umhlabathi ye ukukhithwa kwehawulele airport iZANU-PF government inanzelelile ukuthi thina ke njengemthwakazi Republic Party silibandla elivuselela konke okungabe bekuzokwenza lesiko lethu lemvelaphi yethu osokubonisa sobala ukuthi khona khona ngempela lathi sinjalo siyayisebenzisa ihawu siyasebenzisa induku lomkhonto ngoba sitshengisela ukuthi siyona kanye insilelani yamabutho ethu inkosi lobhengula konke lokhu kuyasitshengisa ukuthi iZANU-PF iyaphanika umsebenzi omkhulu wenziwa yimthwakazi Republic Party ngoba bayazama ukwesula yonke imbali elokwenza lokuthi kubonakala ukuthi amandebele ngobani njalo imvelaphi yethu ingapi uzananzelela ukuthi baqeda ukusifakela imali elobuso kumbe ngithele ipicture likambuyane handa okutshengisa sobala ukuthi kufihlwa eyethu imbali ngapha kuvuswa eMashonaland khona ngale ngoba umbuyane handa uyaphakanyiswa kodwa inkosi lobhengula ayiphakanyiswa
Abanye ngabathi khona uphawu olwesigaba semandebeleni kumele kube indlovu hathi ihawu ngoba indlovu luphawu olukhona la kumanispala wakobulawayo uthini wena ngalokho
kuliqiniso babugande konke lokhu kuyindlela nje yokufihla imbali yethu ngoba indlovu thina sasisebenzisa lati njengophawu lwethu lomdaku kodwa ke izekhi yasimisa isithunywe yeZANU PF yathi indlovu ingilunye zinyamazana ezifikelweyo kulele leZimbabwe soke akulandaba lihawu akulandaba indlovu konke lokhu kutshengisa imvelaphi yethu kutshengisa ukuthi singobani imbali yethu yacitshwa ngabomo kuprojectwa imbali yeZimbabwe ngoba ungadiliza isizwe uthathe iculture yabo uyilahle usiqede yonke into ngalaba bantu njalo sizananzelela babugande ukuthi ngo-2018 iMRP iqalisa ngo-2014 isimboli yethu ibiyindlovu bakwenza ukuthi ngo-2018 sokusele 3 months ukuthi ama-elections afike basitshintshisa indlovu bathi indlovu ingezinye zezinyamazana ezinhlanu eziprotekthiweyo elizweni kungokunjalo akumelanga ukuthi sisebenzise indlovu bathumela ke izekhi ukuthi isitshele ukuthi sekele ukusebenzisa uphawu lwendlovu yikho uthola ikatesi MRP isebenzisa lona leli kanye ihawu elilomkhonto lenduku konke lokhu kuyatshengisa ukuthi iZANU-PF yesaba ukwenza kwe-MRP ngoba bayabona ukuthi siphethe ihawu lenduku lomkhonto okuyindlela esitshengisa ukuthi sizivikela kanjani singabakamthwakazi
umnumzana Mqondisi Moyo umholi webandla le-MRP kuke kwabala abanye abebandla lezanu PF okuthiwa bathi ibhakane lehawu lomkhonto lenduku akutshengisi ukuba umuyi uJoshua Nkomo onguye owahlonitshwa ngokuthi igcekeleli liphiwe igama lakhe wayengumkhokheli welizwe jikelele hathi isigaba yikho kwakumele ibhakane lehawu lisuswe kufakwe elilenyoni yelizwe. Sibuze isikhulumeli sebandla lePatriotic Front uMnumzana Mxolisi Ncube njalo oyintatheli zindaba ukuthi ulubone njani lolu daba.
Engikubona mina kungalunganga ukuthi uhulumende aphonguvuka ekuseni ejuma abantu ekhupha uPaul lolu abelufake e-airport engazange akhulumisane loZulu wakobulawayo, ngoba abantu badinga uhulumende ongazenzeli umathanda kodwa owenza izinto ngokubonisana labantu ngelokho kuthiwa yi-consultation, ngoba lanxa nje i-airport le iligcekele indiza mchina likahulumende kodwa kubalulekile ukuthi uhulumende ahloniphe abantu bakuleyo ndawo lapho i-airport leyo ekhona, ngoba ayizimelanga nje yathi dandalazi egangeni kodwa isendaweni ephethwe ngabantu baleyo ndawo, iyingxenye yempilo zabantu bakobulawayo. Kungakho bekufanele ukuthi uhulumende akhulumisane labantu bakobulawayo, anikeze lezi zathu zokuthi lolu phawu lukhitshelwani njalo kuzokwenzakalani ngalo.
Iningi lithi ukususwa kwehawu lokho yukweyisa ubuntu besindebele. Uthini wena ngakho lokho?
Ukudelela singakutsho yikho khona lokho nje ukuthi uhulumende kakhulumisananga labantu anduba akhiphe ihawuleli ebelise airport. Kodwa angiboni ke mina ukuthi kungani kufanele abantu kumbe isizwe samandebele sizwe sidelelekile ngokukhitshwa kwehawu ngenxa yokuthi ihawu ngesingami alilani lobundebele, alilani lensika yamandebele. Yebo, sengike ngezwa abantu besithi bona igama lethi Ndebele lisukela ekuthini abantu bamahawu amade, kodwa khona ukuthi amahawu amade kubonisa sobala ukuthi akusiwo wodwa amaNdebele abesebenzisa amahawu lanxa nje awabo abemade. Ihawu ungabheka amadolobho cishe wonke aseZimbabwe kuma emblems awu kumbe ngithi mina kuma coat of arms wawo alalo ihawu, okutshengisa ukuthi ihawu enda kuphelele eZimbabwe kuphela, langaphandle kweZimbabwe lapha eSouth Africa la kwamanye amazwe cishe wonke aseAfrika alalo ihawu. Lokho kubonisa khona ukuthi ihawu liyinsika yeAfrika yonke. Kungakho angiboni ukuthi ubuNdebele busuke bungene ngapi lapha, ngoba nxa sesikhuluma iqiniso uphawu lwamaNdebele olwazakala luluphawu lwenkosi yokugcina yamaNdebele uLobhengula yindlovu, simazi eyindlovu. Yikho lokho le dolobha lakobulawayo uemblem yalo ku coat of arms yalo lilendlovu, hathi ihawu kuphela. Ihawu eliwu emblem yakobulawayo liqhumekile lifana nje lamahawu angatholakala noma ngapi, kukanti ele Harare yilo eligcweleyo. Lokho kubonisa sobala ukuthi akulani lobuNdebele. UbuNdebele sibazi bungendlovu, yikho nje sasithi enkosini uLobhengula wena wendlovu. Kodwa ngicabanga futhi njalo ukuthi okuzondisa abantu kakhulu phezu kokuthi abalandwanga kwakhulunywa labo yikuthi ibona bavele uhulumende abasamthembi. Kungakho yonke into ayenzayo lanxa ingela sizathu nanxa ingahlukumezi kangako okwensika yabantu, kodwa ngenxa ukuthi kwenziwa ngumuntu ovele engasathembakalanga, yikho kwenza ukuthi abantu bagcine sebezondela laloba yini.
UMnumzana Mxolisi Ncube isikhulumeli sebandla lePatriotic Front njalo eyintatheli zindaba ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Uluhlu lwabavoti i-voters roll itshengisa ukuba abesifazane yibo abaningi ababhalisela ukuvota kulabesilisa elizweni lonke jikelele. I-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission ithi inani labakuluhlu lwabavoti i-voters roll yizigidi ezifika phose isikhombisa 6.7 million. Kuzigaba zonke zelizwe abesifazane yibo abakhokhelayo ngaphandle kwesigaba isigaba semaswingo isigaba semathepeleland south yiso esilaba voti abalutshwana 266,581 kulandele esakobulawayo esilaba ngo 270,629 isigaba seHarare yiso esilabantu abanengi 949,782 kulandele eseMidlands esilabavoti abangu 764,161. Citizens Coalition for Change lithi ukunqoba kwalo kumabhayi elections asanda kwedlula kukhomba sobala ukuthi lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo. Leli bandla libhuqe elezanu PF ngombimbitho laliphinda njalo kukhetho olwenziwe ngomgqibelo odluleyo. Untungameli Inkomo Studio 7 uxoxe lo councillor we-CCC wobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Okwenzakale kuma-by elections lapho kunqobe khona ibandla le-Citizens Coalition for Change kuma-councillors lakuma-members of parliament inkombandlela yalokho okuzenzakala-ke ngomnyaka ozayo u-2023 kuma-general elections kusobala ukuthi ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngu-advocate Nelson Chamisa lizanqoba.
Abezanu PF bathi liyazikhohlisa bazalitshanje balibhuqe kukhetho lomnyaka ozayo.
Ngendlela abantwana beZimbabwe abahlupheka ngakhona okubangelwa libandla lezanu PF akula muntu ozavotela ibandla lezanu PF ngomnyaka ozayo. Ikho ke lizanqotshwa lidlile ibandla lezanu PF bamangaleke bona njengoba besithi bona bazanqoba thina simangale bona yibo abazamangala ngoba njengebandla sibhalisile abantu abaningi kakhulu sathi thina sikhangelele ukuthi sibhalise abantu abafika 6 million ukwenzela ukuthi sithole amavoti eneleyo ukuthi-ke sinqobe ngomnyaka ozayo. Ikho ke labo bantu kesibabhalisile abatsha labantu abavele bebhalisile bazavotela ibandla le-Citizens Coalition for Change ngoba sokusobala-ke ukuthi ibandla lezanu p f liyehluleka umbuso kamnankagwayo ehluleka ngoba abantu sebehlupheka-ke ukwedlula isikhathi abahlupheka ngaso kubusa uRobert Mugabe sokunzima kakhulu. Yikho kangiboni-ke ukuthi kulo muntu ongavotela ibandla lezanu p f ngalesi sikhathi.
Abanye bangabuza kansila ukuthi lina njengoba lihlala likhala ngokuthi iZanu PF iyaqilibezela kukhetho linqobe njani pho kuma by-elections lawo.
Akukaze kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Okokuqala, abamabandla aphikisayo bayalelwa kwenza imihlangano. Abamabandla aphikisayo kabakhitshwa-ke kumabonakude kwi-ZBC kabakhitshwa njalo kumaphephandaba-ke kaZulu-ke njengabo-chronic labo-herald ungabona bekhitshwa-ke kwimidiya yena le yestate bayabe bethethiswa bethukwa. Yikho-ke inhlelo abazenzayo-ke kazikhitshwa-ke emsakazweni kanti kabavunyelwa njalo ukwenza inhlelo kakhulu-ke emaphandleni lakwezinye izindawo eziphandle kwamadolobho. Yikho-ke ukuqilibezela khona lokho kokuqala okukhona bese kusiba khona njalo ukuqilibezela-ke kumavoti nxa sokusenza i-tallying kuningi-ke kwenzakalayo-ke ibandla lezanu PF laqilibezela. Kodwa-ke itsunami ekhona ezayo ngomnyaka ka-2023 lanxa bengazama-ke ukuthi baqilibezela soze bakwenelise khona lokho ngoba abantwana bezimbabwe bazabe bephume ngobuningi babo ukuyavota. Siyathembisa-ke abantwana bezimbabwe ukuthi-ke phumani ngobuningi lihambe-ke liyevo vota lingavota-ke iZanu PF yayisozenelise ukuqilibezela ngoba iyabe idliwa okumangalisayo njengalokho okwenziwa ulungu eZambia wadliwa nge-over a million. Xa bedliwe over a million kuzaba nzima ukuthi baqilibezele.
Umnumzana Edwin Ndlovu yisiphathamandla sebandla le-CCC njalo engukhansila wedolobho lakobulawayo. Kodwa ilunga leZanu PF umnumzana Joseph Chuma olilunga njalo le-Central Committee yaleli bandla uthi ibandla le-CCC liyazikhohlisa.
Nxa sikhangele ukhetho lwalolusanda kwedlula solufuna umuntu olukhanya lesifisa ngelihlo lokukhangela ngendlela okuthiwa ngesilungu i-analysis of figures, i-analysis of the environment or the terrain evoti yangkhona. Lokhu ngisho ukubana nxa sikhangele sikhangele ukubana isifo siyileyo mina elou ngisitsho nakatheni bona kuyafanana le-MDCA eyayivele ikhona naleya ivele ine-stronghold yayo kuma-urban councils kumbe ama-urban constituencies bavele bahlala bengabantu abanqoba khonapho kodwa benqoba ngamanumber aphezulu ama-figures aphezulu kakhulu kathesi singakhangela ukhetho oludlulileyo ukhanye amanumber abo abavotele ngawo la manumber ethu esivotele ngawo uzabona thina lapha kuma-urban constituencies lapha siloku siphisa amanumber ethu alokhu expanda okutshengisela ubana kule nto eqondileyo esiyenzayo kumbe abantu sebezisisa okungcono kulalokhu abazisisa ngabo ngo-2018 okutshengisa ubana singayala silokusebenza kuhle labantu laba banengozi yokubana kulamanye amaspece thina sesibahluthulele wona ngoba sesenze into ethusa ngumphakathi okhona khonapho lapho abahlala khona kanti em-23 bazabona sibelahlekele ngamanye ama-contisti akazebelawo kuqala njalo lamanye ama-councilsit akazebelawo kuqala.
Lina njengezano PF baba Juma livame ukuziqhenya njengokuthi kalinqotshwa ekuma by elections. Ilokho okwenzakeleyo kulikhathazi lanxa nje lisithi lidobhile lapha lalapha.
Akukhathazi ngitsho ngoba yabona ama-dynamics amaningi abasenzakala lapha elizweni lokungafikisa information kuhle ebhadini ngabe kungokunye kwezinto okubangele ukuba izinto zoziningi ngendlela zale ezime ngayo kuningi osukwenziwe nguhulumende lo omusha okababa omnakako kodwa ukhangelisisa izinto zokwenza lezi ezinhle ezenziweyo ase zingakafiki ebantwini ngokuphelela abantu bazibona kuhamba njani into athi kuvamile ukuthi sekulokhu kufakwa i-perspective e-opposition social media nasebantwini abantu abaningi abalaleli i-ZDSP balalela ama-registration nanawanjabo-7 nalilani iningi ibazelethu lokuthi baleka ekufikeni kuma-stations abana ngathi sifake umbono wethu njalo sifake abana siyenzani sesingaphi kodwa-ke kathendi lokubona ukhimalani la sesingena kustudio selen sesingena kwamanye ama-publication njalo sesingena nakwi-social media.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF njalo elilunga le Central Committee yaleli bandla. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi eZimbabwe lilakho ukuzithola lisenkingeni kulandela isikwelede senkampani yamandla kagetsi eyezesa ebikwa isile sikwelede se-$37 million. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe unkosikazi Beulah Chirume owayengumholi webhodi yenkampani yengcingo eNet1 ukuthi abe ngusiba lukhulu wogatsha lwezokuqutshwa kwembiko. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sifinyele kustudio 7 salibonani nonke abasakazi abahle. Hayi, sijabulele ukusethulela indaba ezinhle ezilesiqiniseko njalo manje. Hayi, siyabonga nami ngokwesibili kodwa ngeyizwe yami i-voice note la ibalwa manje. Uthi hayi, siyabonga ngomsebenzi lo oyenzayo, sengathi inkosi ingalikhokelela isinikeze indaba njengokuba zinjalo. Amen, siyabonga.
Salubonani balandeli Studio 7 okhulumayo ngondlovini kolese Botswana.
Salibonani, salibonani ku Studio 7 libengelelwa nguMoses lapha eMawane eGwanda. Mina ngizothanda ukuphawula ngalamadoda abafowethu laba abazibiza bethi ngabe MRP. Hawu madoda, ikhona into engihluphayo ngani bafowethu. Angisali ukuthi lingamandebele. Njalo futhi singamandebele sinjalo sifana la yonke imhlobo lapha ezimbi. Zimbabwe. Asikho special thina yebo and akekho umuntu o special kudlula thina lati. Kodwa ukwenza kwenu likwenza ngenye indlela. Likwenza kubukeke songathi thina amaNdebele o as umthwakazi u special than any other emhlobo lapha ezini. Njalo kumele linanzelele ukuthi thina singumthwakazi sibalutshwane kakhulu kudlula lawo elithi ngamashona. Njalo lezi yasikhathi siyakudala ezokuthi kuleshona kulendebele kula wathwathi sezadlula kudala bafowethu. Ngakho nyalicela alizame ukubambisana labanye abantu sizame ukukhipha uhlupho oluyizanu PF. Izanu PF yiyo uhlupho esilalo eZimbabwe. Hayi ukuthi umshona oro esikanjani. If I am not mistaken uChamisa enjana gazi ngento zegugurawundi. Umfana omncane ongaziyo so lithini ngalokho lina. Lithi kumele ukuthi ajeziswe le izono zabo khokho babo. Hayi akusebenzi kanjalo. Njalo bafowethu into okumele siyenze manje ikwakha asakheni singadelize. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani basakazi baka Studio 7. Dani lonke balaleli baka Studio 7 engilithanda kakhulu. Mina ngikhuluma ngilapha eLupane emakhaya sibili. Sithi ah izanyu bengabanye abantu sibili hayi. Abethi nje basuphele ukwenza la ilokuze izanyu siphele ngekwenzayo. Ingenye esilalo basisibona ukuthi hayi akulaludo 2023. Njalo nqala ukukhula ecabanga sile ukuthi kambe angathi lonye ukusiyathi ku 2023 uzasenzela okukhulu. Wayevele ngaphi ngesikhathi sonke senzelwa ngecampaign yokucela amavoti kuphela. Thina sikudinga ukuthi kalungise ilizwe. Ubona ilizwe lilungiswa ngamavoti ngazokucela amavoti khona lilungiswe. Asikukhanyeli phakathi kwesikhathi uyakudlela imali. Ngasudinga izandla khona ukukhumbula ukuthi ngiyabalinga abantwana bayengwa ngezwisi emlonyeni. Kodwa ungakuhlihlela isuthi emlonyeni ukuthi kudlile. Hhayi sesiphelile isikhathi zanyu. Esiphelile isihlobo zami. Hhayi selibusile 42 years sina udedelwana. Hhayi sekuphelile phumani bo. Phumani machegu lidla amapentsheni seliluphela. Akula lo yedwa omutsha phakathi kwenu. Kwele zimhlophe nke yebula ibimbi sonke sayilwa. Hayi hlalani phansi makomrade.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7, sanibonani ku Studio 7 okhuluma ngo Jay Moyo. Ngajabula le audio mayingafunda. La nginesikhalazo la labantu base bakozukho kumbe ngithi la labantu bezani PF. Waye makumele ukuthi baqhathe even amaconductor oyini imisebenzi eminingi okufanele ukuthi ivuke nga sesitshelwa ngabo 5 o level lokuba ngiconductor kudingeka i 5 o level liyabona ukuthi into abayenza ngcono bazenzele into zabo ikudelelwa khona lokho sicela ukuthi bake basihloniphe imisebenzi yangabe isiqhathe kuphela kungazange kudingeke into ezinayo.
Ngibingelele kubasakazi bonke abasakazi bethu abahle abasinikeza indaba ezimnandi kangaka. Mina ngingubusani Mika obuya kwesigangatsha. Ngidlulise lami umbono wami lapha kumapolitician. Ngithi ke asibe niqembu elilodwa sijoyine i-CC silwe nesitha esisodwa singangeni ngapha nangapha silwe nesitha esisodwa uma singalo lesitha sethu lesizano sisinqobe sesiqala ke kuvula la maqembu amanye afuna ukuvula ngoba umthetho yabo usukona ngoba ngicike kakhulu iqembu lezano hayi siyahlupheka kakhulu ngale iqembu kambe shiwa singazisebenzele i-government na amakhombi la emithova sisebenzele i-government bazi chaphaza bayenza yonke into sibili hayi izanu hayi ayiphuma ehlulekile sibili bengifuna beka lo mbiko wami uhambe uyozofika endlebeni zakhe nomnankaka uyehlulekile akayehle esikhundleni ayehle sibili izikolo ziyadula asiholi isikolo i-school fees siphezu kwale mali esitholayo sithole ngaphi imali sidle ini sigadeni masemsebenzini hayi government emnankakwa hayi you must fall down.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. bakwethu isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela amandla okumanyana kukaZulu esigaba semandebeleni abamba uhulumende ngamandla ukuthi abuyisele ibhakane leJoshua Nkomo International Airport ibandla leCCC lithi unqoba kwalokuma by elections asanda kwedlula kukhomba sobala ukuthi lizanqoba njalo ukukhetho lomnyaka ozayo silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gande ngesithi libe lempela viki elithukela abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni.